Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
with regards to churches, cabinet has resolved that only vaccinated congregants can attend and should be limited to 50% of the holding capacity of the church.
Iningi labamabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 avunyelwe ukuzokhonza emacaweni.
Kulezinye inhlanganiso ezisebenza ngokudla okwe-HIV, ezinye zisebenza into eziningi nje ezisedolobheni leHarare. So kuqakathekile kakhulu ukuthi ikhodi imise ingathi imithetho efana njengaleyo. So kuyasithokoza kakhulu ukuthi i-High Court ikubonile kuqakathekile ukuthi imisebenzi leyo kumele iqhubeke isiya phambili.
Umthethwandaba we-High Court eHarare uvimbe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafaswa Mguti ukuthi amise ukusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga ehofisini yakhe kuleso sigaba. Kuhoza Friday namhla sileqembu elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi imali bonge izwi lokuphila liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Iningi labamabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 yibo kuphela abazavunyelwa ukuzokhonza. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Inkokheli yezinye inkonzo yethulela umbiko ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu owe-High Court uJustice David Mangota esenqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso sikahulumende sikamhlaka 11 Ncwabakazi sokuthi abahlatshiweyo yibo kuphela abavunyelwa ukuyakhonza emacaweni abo. UJustice Mangota wethula lesi sinqumo edabeni olwalukhwezwe ngumnumzana Obert Kondogwe elinye lamagqwetha eliphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu. Kodwa ngolwesibili ngemva komhlangano wedale lecabinet, umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthe kabasanaki isinqumo somthethwandaba, bona bama ngesinqumo sabo sokwalela abangahlatshwanga emacaweni.
With regards to churches, cabinet has resolved that only
iqula labaphathintambo livumelene ukuba amakholwa ahlatshiweyo kuphela yibo abazavunyelwa ukuyakhonza, njalo kumele inani labo lingedluli isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini senani elithwalwa yisakhiwo sebandla linye ngalinye.
Of the holding capacity of the church.
Umfundisi Jacob Mafukidze webandla le-Faith Ministries Church edolobheni leChinoyi uthembise ukuba uzokhuthaza abebandla lakhe ukulandela isinqumo sikahulumende hatshi esomthethwandaba.
Saka parikubvunzwa ukuzi tikutera koti here?
Umbuzo ngothi wona silalela bani imthethwandaba yini kumbe silalela okuvela kuhulumende? Thina njengebandla silandela okukhulunywa nguhulumende.
Isu sekereke sinoterera hulumende.
Umnumzana Dumisani Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi akavumelani lesinqumo sikahulumende.
Akukhofi ukuthi umuntu uhamba abantu abavaccinatiwe kuphela wathi ifungavuni ukuvaccinate uzoyenza kanjani onje? Akusabelanga sonke.
Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches bemelwe ngesinye seziphathamandla sayo umfundisi Willing Mo Mhlanga ongathandanga ukuthathwa amazwi uthe bona kanye labeZimbabwe Heads of Christian Denominations abakaphumile sinqumo ngokwethulwe nguhulumende loba umthethwandaba oweHigh Court. Wathembisa ukuba uzokwazisa lomsakazo uma kuthe wabakhona abangabe bekuvumelene phezu kwaloludaba. Bebefika phose amakhulu amathathu 285 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo. Abafica munomunye babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 16,377 behlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo, kusitsho ukuba sebefinyelela kuzigidi ezintathu 2,908,514 asebehlatshiwe okwakuqala leli jekiseni, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,929 behlatshwe elesibili, kusitsho ukuba sebesedlula kancane izigidi ezimbili 2,001,987 asebehlatshiwe ngokupheleleyo leli jekiseni. Uhulumende uthi ufisa ukuhlaba izigidi ezilichumi zabantu 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela umnyaka ukuze uzulu abe ngolondolozekileyo kulumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umthethwandaba we-High Court eHarare usovimbe inyathelo elali funa ukuthathwa isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafaswa Mngoti elokumisa ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga ehofisini yakhe kuleso sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Citizen Solidarity Network.
Thina njengenhlanganiso ezimele uzulu silokuthokoza kakhulu ukuthi i-court isimise isinqumo sika minister, ngathi resident minister wedolobho leHarare uMr Mngoti ukuthi amise ukusebenza inhlanganiso ezifana nalenhlanganiso esisebenza lazo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba inhlanganiso ezimele abantu zilemisebenzi eminingi eziyenzayo ezingangokuthi njonga kathesi nje umasipala wedolobho leHarare uyenza lokho esingathi i-budget. Lezi nhlanganiso ziqakathekile, yize zisebenza labantu, zibakhuthaza njalo zibatshengisa ukuthi uhulumende angabe ephazamisa ngaphi, njalo kungenziwani ukuthi sihlangene singabantu sikhulumisana lohulumende isizwe siye phambili. Kulezinye inhlanganiso ezisebenza ngokudla, kulezinye inhlanganiso ezenza ngathi okwe-HIV, ezinye zisebenza into eziningi-ningi nje ezisedolobheni leHarare. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-court imise ngathi imithetho na njengaleyo. So kuyasithokoza kakhulu ukuthi i-High Court ikubonile kuqhakathekile ukuthi imisebenzi le kumele iqhubeke isiya phambili.
Lokho kungabe kusichoni kwezinye inhlanganiso njengezinye zasesithi zingasebenzela kwezinye indawo. Singabona sezehlise iphika yini njalo ngokokugcina ukuthi sizwe lolu daba kumbe singathi bahlalele evalweni.
Uhulumende weZimbabwe ngingathi ubona inhlanganiso ezizimele zodwa zize inhlanganiso engingathi kumbe babona ngathi zisebenza le opposition kumbe singathi MDC, kodwa lezi inhlanganiso kazisebenzi labe politics. Inhlanganiso ezenza ukuthi umsebenzi kahulumende uye phambili, inhlanganiso ezitshengisa uhulumende lapho okule ngathi okule zikhala kumbe okumele zilungisiswe. Udubo lukhona ukuthi owethu uhulumende gala ngathi kumbe ispace kuna abantu ukuthi kube lokukhulumisana okuhle. So thina njengenhlanganiso siyakubona ukuthi uhulumende weZimbabwe kulamaqhinga amaningi kakhulu awenzayo azenza ukuthi uhlelo kume ngathi ukuhamba kwemsebenzi yenhlanganiso ezimele zodwa ube nzima. Ama elections aseduzane, kulama by elections njalo kulama elections ka 2022-2023 azayo. So mbona ngantu umsebenzi wenhlanganiso ezimele zodwa uzaba nzima. Siyakwazi njalo futhi ukuthi kulomunye umthetho ngathi we NGO bill okhona uhulumende uyawupheka lo mthetho. So kathesi nje bengabe bemiswe ukuthi bamise imisebenzi yalabo abazimele bodwa, kodwa amaqhinga amaningi kuningi abazakwenza. Qakathekile ukuthi inhlanganiso lezi zihlangane zikhulumisane lohulumende njalo zikhulumisane lezinye inhlanganiso ezifana labo United Nations, ezifana labo African and Human and People's Charter.
Lo Mnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Citizen Solidarity Network, esixoxe naye eseHarare. Ngusenjalo umthethwandaba weMutare namuhla udlulisele phambili kuviki ezayo ukuthethwa kwamacala etheswa uMnumzana Hathirarami Momberume abalisa elokudlwengula lelokubulala kulandela ukubhubha kukaMemory Machaya owayeleminyaka elichumi lanhlanu obikwa wayengunkosikazi wakhe. Igqwetha elimelayo uMnumzana Brian Mahamanda utshele iStudio 7 ukuthi uphakathi kwemizamo yokuthi icala leli lidluliselwe komunye umthethwandaba ngoba owemtare uMadolo Nzima kulolu daba. Umnumzana Mombirume oyenkonzo yeJohane Marange Apostolic udinga imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso eyebail entolongweni. Kolunye udaba njalo umthethwandaba weHigh Court koBulawayo ulokhe ukhangelelwe ukunquma kudaba lokuthi wenqabele yababalisi ukukhalala umsebenzi olwaphanyekwa kuleli dale ngumfundi oleminyaka eziyisishiyagalolunye esithi ukulwisana phakathi kukahulumende lamatitshala kuphazamisa izifundo zabantwana esikolo. Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba, besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe wethule isaziso sokunikezwa amalayisensi amaradio kwemisakazo yezigaba eziyisithupha ezigoqela oweradio Bugalanga. Uhlangothi olulawula ezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusebenza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndawo Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasambavezi FM eKaripa, Lematsiwa Community Radio Trust eShamva. Lokhu kutsho ukuba imisakazo esiphiwe imvume yokusebenza isifika kwelithumi lane 14 ngemva kokunikezwa kweminye imisakazo amalayisensi la nyakenye. Umphathi womsebenzi enhlanganisweni eyeZACRAS umnumzana Jerry Zingwevu uthi njengenhlanganiso bayajabula ngethuba abaliphiwe nguhulumende ukuba imisakazo le iqale ukusebenza.
Ithina njengenhlangothi yeZimbabwe Association of Community Radio Stations siyalwamukela kakhulu ngoba sikhangele ukuthi indawo ekade zifinyelele kakhulu emaphandleni, indawo lezi ezifana laboBinga, ezifana laboCarriplampi emaphandleni le komnyama ubambile, besisehluleka ukuthi lazo zifinyelele ekuphathekeni ekuhanjisweni kwemibiko yelizwe.
Uqhubeke esithi uhambo lokuthola amalayisensi belungekho lula, esithi izigaba ezishiyeneyo kwele Zimbabwe kumele zithole limisakazo ukuze abantu balezo zabelo babe lendawo lapho abangakhuluma lokucebisana ngabadikana lakho empilweni kulowo mango.
Ngenxa yokubuya kwama-community radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Umgcini sihlalo wekomiti yedayela ephalamende ebona ngokusakaza unkosikazi Sipho Ndlovu Mugone uthi loba nje kuthokozisa ukuba imisakazo isithole amalayisensi kuzamele uhulumende asekele umsebenzi ngemali.
Ngoba siyananzelela ukuthi khona kula yi-6 lawana aphiwa ama-licenses last year ngo-September awakaqalisi ukusebenza kahle kahle kungendaba zokuthi khona abala mali eyenelayo. So sizama ukubakhuthaza bebhazi ukuthi at least bancedise ama-community radios lawa ngezindaba ze-funding ukwenzela ukuthi baqalise umsebenzi lo wasebebhekane la.
Umgcini sihlalo womsakazo webayethe FM eMatobo umnumzana Zenzo Ncube wona ongomunye wabathole imvumo uthi bazama ukuba uzulu weMatobo athole ithuba lokutsho inhlupho zakhe kulumsakazo.
Sijabule kakhulu sibona umbiko ukuthi sesinikiwe ilayisensi yokuthi singayenza imisebenzi yokusakaza esigabeni seMatobo ehlanganisa emaphisa iBronaberg kanye leMangwe.
Uqhubeke ethi lumsebenzi umkhulu ngakho ke badinga ukuthi uzulu wonke walumango abambisane kusetshenzwe ndawonye.
Into esizidingayo ukuthi siqalise ukwenza imisebenzi leyi njalo siyiqhube inenge. Imithetho ye-Community Radio efakwa yi-Broadcasting Act ithi yona akumelanga sithole usizo lwezimali oluvela ngaphandle kwelizwe. So kufuze sifake ama-projects ethu in place kwenzela ukuthi sikwanise ukufunda ama-operations ethu.
Sekuyiminyaka ethile inhlanganiso yeZACRAS ikhankasa ukuphiwa kwemisakazo yezigaba imvumo yokusebenza okusemthethweni kwele Zimbabwe. Inhlanganiso le income uhulumende ngakwenzileyo lokhu isithi kusobala ukuba amagagasi kweZimbabwe asevuleka kodwa ixwayise uhulumende ukuthi engangeneli ekufakeleni limsakazo imigoqo yokuvimba abantu ukuthi bakhulume imbono yabo bekhululekile. IZakras ithi imisakazo leyi izakwenza ukuba uZulu weZimbabwe enelise ukuthola ulwazi kwezentuthuko yomnotho kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Ngakho-ke uZulu othomabhizinisi lohulumende bakhuthaza ukuthi basekelele umsebenzi ngosizo lwemali yokuqala umsebenzi ngoba iningi lawo engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Live talk namhlanje sihlaziya isimo sokulwisana nale umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Abalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump eMelika bakhangelelwe ukutshengisela kusasa phandle kwesigodlo sabameli bedalela iCongress bekhonona ngokubotshwa kwalabo abatshengisela kuleyo ndawo ngozibandlela lonyaka besithi ukhetho lukamongameli lwanyakenye kaluqhutshwanga ngemfanelo. Abaqoqa lokhu batshele umsakazo weVoice of America ukuthi bazatshengisela ngokuthula hatshi ngobudlwangudlwangu njengalokhu okwenzakala ngozibandlela. Ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes, osengumongameli umnumzana Joseph Biden wanqoba umnumzana Trump kukhetho lolo lanxa umnumzana Trump esithi waqilwa libandla lama-Democrats. UCape Stube weStudio 7 uxoxela umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ngalolu daba.
Lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba iConstitution yalapha eAmerica iyavumela ukuthi abantu batshengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi lilungelo labo ukuthi batshengisele as long as bezokwenza peacefully, kungafani lalokhu esakubona kusenzakala ngozibandlela 6 lapha ababezama ukuthumba khona iCongress. Amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona bayi-activatile ukwenzela ukuthi laba abafuna ukuthi benze udlame bangakwazi nisukwenza lokhu.
Yes, okay, kwini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khona?
Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa nguTrump ukuthi yena waqilibezelwa kukhetho luka-2020. La manga siwabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona uTrump ewatsho kurali ayenza khona ngo-January 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye eCongress ukuthi bayozama ukustopa i-process eyokukhomfa ema uJoe Biden njengo-president. Sabona kwehluleka lokhu noma nje bakwanisa ukuthumba bangena eCongress kodwa bahluleka ukuthi bastophe ukukhonfirma kukaJoe Biden njengo-president. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi uTrump wadliwa ngo-2020. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baqhubeke lokhu bekhankasa betshengisela ukuthi mhlawumbe bangathola i-support bathole indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka-2020.
Siyawazi ukungeke kwenzekala konke lokho.
Akungeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu uBiden uzokhonfirma uTrump uzophuma eWhite House.
Pho manje bakwenzelani?
Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye kwabo babotshwa laba abathumba iCongress ngo-January 6 abaningi bakhona amacala abalokhu ethoniswa. Abanye basemajele. So bona bathi batshengisela in solidarity labanye babo laba ababotshwayo for isenzakalo sikamhlaka January 6.
Kuyiwa phambili ubona zani bezaqhubeka bekwenza yini?
Sizobona, kuzodiphenda ngokuthi bazobe baningikanganani kusasa eWashington DC.
Lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo ocubungula ezombusazwe ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseWashington.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika lisole kakhulu isigwebo semthetho ndaba yakwele Belarus esethulelwe amalunga ebandla eliphikisayo kulelo lizwe, Maria Kalinskava lo Maxim Zanak. Kalinskava othole isicoco salonyaka sokuba ngowesifazana olesibindi sokulwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ese-International Women of Courage Award, ugwetshwe kuhlala ejele okweminyaka elishumi lanye 11 ngokuba lesibindi sokuphuma mgceke esekela labo abaveze isifiso sokuncintisa umbuso weminyaka engamashumi amabili lasithupha kamnumzana Alexander Lukashenko. Uzanak ophatheke kunhlelo zokukhankasela abaphikisa umbuso okhona yena ugwetshwe ukuphika kweminyaka elishumi 10. Bonke bobabili sebephose bafikise umnyaka wonke bevalelwe lokhe bethonisiswa. Kulusizi ukubona ukubana lesi sigwebo esilukhuni kangaka siveza mgceke ukungahlonitshwa kwelungelo loluntu lokungananzwa kwenkululeko yabantu beBelarus nguhulumende osembusweni khona manje, kutsho unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken. Njengelizwe elililunga logatsha lwezokulondolozwa kokuthula emazweni aweEurope ole-Organization for Security and Cooperation in Europe, ele Belarus lafunga ukubana lizahlonipha ilungelo lokuthi umuntu wonke owethesa icala atholiswe ithuba lokuzivikela phambi komthethwandaba ongeyameli cele, athole ilungelo lokukhululeka ukutsho imibono yakhe lokubuthana kungela migoqo. Njengaye wonke umuntu oyisizalwane sele Belarus, uKalinskava Lozanak balelungelo lokukhetha idali elilakho ukubapha ithuba lokuzivikela ngokukhululekileyo phansi kwemithetho emunyetho yisisekelo sombuso welizwe waseBelarus. Le mithetho ephathelane lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ele Melika liyasekela ngokugcweleyo isifiso lentandokazulu weleBelarus sokuba lombuso okhululekileyo wokubumba elakusasa elihle kulelo lizwe. Ngoncwabakazi 9 lonyaka ele Melika lethule isinqumo esilaya uhulumende kaLukashenko ukuthi achasise ukuthi kungani ehlasela intando kanye lenkululeko kaZulu. Secretary Blinken ugcizelele inkuthazo yakhe yokuthi umiswe ngokuphangisa umkhankaso wokuncindezela uZulu waseBelarus lapho ebele mibono ephambana likahulumende, kukhululwe ngokuphangisa kungela migoqo izobotshwa zonke zezombusazwe ezigoqela uKalinskava Lozenak. Sesifikile isikhathi sokuthi iziphathamandla zaseBelarus ziqalise ukukhulumisana labo mabandla ezombusazwe aphikisayo, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lokulwela ilungelo likaZulu, okuzakhokhelela ekuthini kuqoqwe ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo oluzalawulwa ngabavela kwamanye amazwe omhlaba.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Woza Friday namhla sileqembo elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi imali wongwe izwi lokuphila. Liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli ngoma weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lante leli lile ngoma ezilichumi lanye nango umkhokheli weqembu.
Mina ibizo lami nguMalibongwe Thuma, mbecholojo esigabeni sasejalume. Ngako emculweni safika nje, emculweni safika ngathi ngiqale nje ukulungiselela isitilele eliphumileyo mhlaka 25 November ngo-2019. Ngako isitilele abelisiyaphuma last year 2020 kokwaphuma khona iCD. Ngisangofufusayo nje kule ndima.
Njengabaculi bemathebelelendi abanengi, uJuma leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Le yiyo eyisihloko sedlalate. Tholakala njani idlalate Chuma?
Abangabe befuni iCD bengangithinta kule number 0849753944. Uphinde ngiyibize njalo 0849753944. Abantu bengicela ukuthi bethenge ama original.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Elichela abalandeli ushangishanga lithi abantu abaphephe, abaphephe kulolu bhubhane osolubhahile, kabaphephe sibili bekwazi ukuthi balandela konke okuthiwa bekwenze, kwenzela ukuthi bephile bengaziboni sebesengozini yalolu bhubhane. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uMalibongwe Chuma leqembu lakhe leMalibongwe izwi lokuphila ngale.
Iqembu elihlabela ingoma zokholo elizibiza ngokuthi Malibongwe izwi lokuphila. Besizwa idlaladela lo elitsha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labamabandla ezokholo lithi lizalandela isinqumo sikahulumende sokuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kube yibo bodwa abavunyelwa kuzokhonzwa emacaweni. Umthethwandaba weHigh Court weHarare uvimbe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Tafatswa Mokoti ukuthi amise ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezingabhalisanga e-ofisini yakhe kuleso sigaba. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.